Mina ngokubona kwami uSasuke Weresu ngathi ngumuntu lo wabathi party spoiler and uyabe ezospoiler iparty yezanu PF ngoba engubonayo mina ukuthi uSasuke Weresu angeke aba le support edlula yezanu PF or isupport edlula eCCC ngokubona kwami uSasuke Weresu engagcina eyilokhu aba ukuthi kingmaker kupolitiki wokuthi uzathatha ama-votes awezanu PF a-reduce i-possible margin yokuwina kwezanu PF loba berika nje the CCC kuze kugcine sokusiba le situation yokuthi sokuzamele basebenzisane ndawonye. Mina mbona ngani nxa kungaba lokhetho olu-free and fair zagcina sekweyinye i-GNU lapho kuzabe kulo kaSasuke Weresu lo Chamisa kanye lo Mnangagwa.